Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 3 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
I-decision right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantu wana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka 15 kulinyanga ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka 22.
Ukusuka esikhundleni kuka umsekeli ka Mongameli ubaba Mohadi kuyinto vele ebuhlungu, akula muntu ongafuna ukulahlekelwa umsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe.
Ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kebo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. Umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olwe-FBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo njalo kuzaqala ngabafundi abaloba imihloliso mhla ka 15 kulinyanga ababalisa o grade 7 o form 4 kanye labo form 6. Abanye abafundi bazalandela kulinyanga njalo mhla ka 22. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Ababalisi bona bathi lanxa bevumelana lohulumende bafuna aqale athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19. Bathi bafuna njalo uhulumende abengezelele iholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshina Modzitirwa.
Ukuthi izikolo zivulwe into enhle, i-decision right kakhulu yenziwe nguhulumende ngoba abantu wana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini and abanye sebe abusa ama drugs, sebenatha, sebebhema, abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho esikolweni. So i-decision right kakhulu kodwa singakavulwa kumele kuyenzwe ama agreements phakathi kohulumende lababalisi ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabili disturbances. Kodwa engikubonayo akungabili ama agreements amaningi osenziwe phakathi kohulumende lababalisi. So lokhu yikho kusa disturba ukuvulwa kwesikolo, yikho kusa disturba ukufunda kwabantwana njenge umnyaka odlulileyo.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa?
Abantwana lababalisi kumele bathestwe izikolo zingakavulwa kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana umbalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye esikolweni. Kodwa singakhangela i-date ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe, angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzathukwanisa ukutestwa, which means sokule challenge i-safety yababalisi labantwana iyagcina isimacompromised. And singakhangela abantwana abamadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni, kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma transport begada imchova besiya esikolweni every day. Yes, uhulumende ukhulumile ukuthi uza provider ama impahla zokuvikela esikolweni kodwa nxa ababalisi labantwana bengatestwanga kunzima ukube 100% sure ukuthi bonke ba safe esikolweni.
Ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lani njengenhlanganiso ebamelayo bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni ye-coronavirus ngobunenge?
Indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani. Kodwa engubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona le kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lo, kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye. Kodwa asikakhulumi directly lohulumende, asikaboni anything directly ukuthi kuzakhanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.
Umnumzana Neshini Modzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kube sokusobala ngenxa sikhangela ngomumo wezikolo ukuthi izikolo bekufanele ukuthi zivulwe. Sikhangela phela ukuthi izikolo sezilomnyaka leyo abantwana sezele benga esikolweni osekuyingozi ezifundweni zabo. Kanti-ke nomumo wezempilakahle utshengisa ukuba usiba ngcono, ngakho sokufanele ukuthi sibuyele ezikolweni sincedise abafundi. Ukuvulwa kwezikolo-ke kusipha ithuba lokuthi xhumane nohulumende njalo ukuze alungisise okungaphelelanga okukhangelane lenhlalakahle yabafundi kanye leyababalisi uma bebuyela ezikolo uma kuqhathaniswa ne-COVID-19 umkhuhlane elikhangelelane lawo. Uhulumende-ke sekuzamela ukuthi asebenze ndawonye lathi kanye labazali ukuze sincedisane ukuthi singenza kanjani ukuthi sidedise ubunzima obukhona ezikolweni ngokuphathelane lokulondolozeka kwababalisi nabafundi ezikolweni ngesikhathi se-COVID-19. Lokhu kuzasipha lelo thuba lokuthi sikugcwalisise. Kanti-ke njalo sokusipha ithuba lokuthi uhulumende akhangele ukuthi kanti lona iholo lababalisi uzayiyenza lisithini. Nanku phela ubonile kufanele ukuthi engezelele ezinye izisebenzi zakhe imali ngesikhathi besemsebenzini. Namba ababalisi bebuyela emsebenzini sokumeleke laye abancedise, abakhweze, abaphathise bathuthuke. So kusipha-ke amathuba amabili ukuthi ezemfundo ziqhubekele phambili, kanti-ke nokuxoxisana nohulumende ngenhlalakahle yababalisi, ngenhlalakahle yabantwana kuqhubekele kusiya phambili bese kungathi kuyathula ngenxa yokuba izikolo zivalile.
Sesikhangela impahla zokusebenzisa ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyasuthiseka ukuthi uhulumende uzazithola zenele. Sikhuluma ngama-sanitizer lokunye, akuzange kuhluphe kuqala.
Kwahlupha njalo asikhangele ukuthi kuzavele kuhluphe. Kanti-ke ezokukhangeleyo ukuthi kube le mizamo ezakwenza ukuthi kube ngcono. Kungavake kusuthiseke ukuthi kugcwaliseke konke ukuthi phambi kuzaba khona okusilelayo. Okumele sikukhangelisise sixoxisane labazali sonkeni ukuthi kambe kulani okungakhangeliswa labafundi, okulani okungakhangeliswa lababalisi ukuze lokhu kugcwaliseke. Leyo yinto emele ixoxisane ngama-stakeholders wonke akhona elizweni. Sizazi ukuthi lo alinothe kangakani ilizwe kalikho esethela kugcwalisa wonke.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimta. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 izolo eZimbabwe, njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lantathu belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu amane lamatshumi ayisikhombisa lambili, 1472. Asebefunyenwe belawo sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu, 36,148. Direct from Washington, The Voice of America, VOA. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esitshiwe ngumnumzana Kembo Mohati emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. UMohati uchiye umsebenzi ngomvulo kulandela ukuchaywa kwakhe inkundla yeZim Live isithi ubethandana lamakhosikazi abanikazi kanti njalo ubesiya emacansini emahofisini akhe. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mokwadi utshelele umsakazo ukuthi udaba lokuthatha isikhundla lesi alukho kundikimba yabo namuhla. Iningi liqhubeka libuzana ukuthi ngubani ozaphiwa isikhundla lesi kahle kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanakanelwayo bagoqela umnumzana Obhedi Mpofu, uChinga Dube, umholi webutho uGeneral Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Sithembiso Nyoni. UMohati ubikwa echaywe ngabacuphi abasebenzisa imitshina ukulalela lokuthapha ekukhuluma encingweni zakhe labesifazana ecela ukuya emacansini labo. UMnumzana Mohati wake wetheswa icala lokubulala uMnumzana Strova Mutonori obikwa wayethandana lowayengumkakhe uTambuzani ngomnyaka ka-1999. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma.
Ukusuka esikhundleni kukamsekeli kamongameli ubaba Mohati kuyinto vele ebuhlungu. Akula muntu ongafuna ukulahlekelwa ngumsebenzi wakhe kumbe ukuthi umsebenzi wakhe, kodwa lokhu akwenzileyo ube yindoda sibili ukubana ngemva kokuthi kona sokule nkulumo eziningi zonke lezi eziphawulwayo kukhitshwa ama-videos ekhuluma izinto ezithize eziyizinto ezingcolisa ihofisi yakhe, zingcolisa ihofisi kamongameli, zingcolisa ihofisi eparty yethu iZANU-PF, zingcolisa futhi njalo uhulumende. Ngakho kona lokhu akwenzileyo kutshengise ukuba yindoda. Khonokho ke kutshengisa umzekeliso omele ube yumzekeliso osebenzisa ngabantu bonke. Akuvamanga khona ukubana kwenzakale kwelakithi ngapha e-Afrika. Lokhu sijalo ukubona kusenzakala u-America labo Europe ngale. Pho ke nanku usefakile umzekeliso omuhle umsekeli kamongameli ubaba Mohati watshengisa ubudoda bakhe wathi hayi yekela ngimeceleni. Wenza uqanjula amanga kumbe kuliqiniso lokhu kuzabe ubonakala phambili njengoba etshilo wathi hayi uza kuhlubungula la asebenzise umthetho ngendlela efaneleyo ubana afike phansi kodaba lolu bana kuphutsha ubana kuvela ngabi konke lokho. Kodwa khonoku ukuma kwakhe eceleni kuyinto enhle njalo kufaka ibandla lethu esigabeni esihle ngoba abantu abona bese ngabe singunguna kodwa nxa siyenze kanje usekhulule umuntu wonke sesihamba sile clean page.
Ubona ngani ngumbani olungele ukuthi afakwe esikhundleni lesi? Njalo ngokubona kwakho kuzakhethwa ngemfanelo na ikakhulu nxa sikhangela ukubana kade isikhundla lesi sisiya kumuntu wesigaba sakhona ngapho eMandebeleni?
Okokuqala kurongo akuqondanga ubana uthi kona isikhundla lesi besingesamaNdebele, isikhundla lesi besingesezaphu. Izaphu siyakwazi ubana belilibandla eligoqela abantu bonke, bebekhona abesishoneni, bebekhona abesindebeleni, abesikhalangeni, abesitongeni, bekukhona abantu bonke amaZimbabwe nje wonke jikelele. Ngakho ke aso sikhundla samaNdebele isikhundla esebandla elezaphu elaliyi-National Party ligoqela abantu bonke. Ngakho ke ngaleso sizathu umafaka ngumongameli sesikhangela ukuthi nanguye ozafaka njalo efaka akhangele khonokho okwakuvunyelwene ngesikhathi kubanjwana izaphu leZANU ejongwe ekuhlangana kusiba iZANU-PF. Nxa ekusebenze njalo kutshengisela ubana hayi kutho ukuthi kuzatholakala omunye oyabe vela ngapha kwelakithi kuzaphu, not amaNdebele hayi kodwa kuzaphu. Izaphu igoqela abantu bonke beZimbabwe ababe kuzaphu ngapha ngaleso sikhathi. Sikhangele futhi ukuthi mhlawumbe uzathi hayi akwe kungene ontanga abatsha laba enze ukuthi kube le-succession plan asingabe sabakwazi konke lokhu. Sizakhala into uzakwenza njani? Lami nginje so ungamangala sothi hayi olandelayo ngujahalo omncane uJoseph Chuma kuzamangalisa kuthabise futhi njalo. Kodwa hayi sikhangele ubana sizakuyekela yena umafaka umongameli ayenze umsebenzi wakhe njengakhonoku akufakelwa khona i-constitution yethu eZANU-PF ubana nxa sokuaphoyinta ku-aphoyinta umongameli la nguye obamba isigaba leso.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi kulezakhamizi ezizinkulungwane ezilitshumi lambili esezixotshwa emizini yazo esigabeni seTshilonga eTshiretsi lapho sokuhlaliswa khona umlungu ongumngane kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lithi liyalisanda inani labantu abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 evele kwele China. Singene kumbiko yenu.
Ibuka njani balaleli nabasakazi bethu abahle sibathandayo abaka Studio 7 labalaleli bonke nje endaweni zonke. Ngibona ngani lapha kulabantu abangakwazi ukuthi uStudio 7 injongo yakhe kuyini. Ngibona ngani uStudio 7 injongo yakhe ngeyokukhuluma izindaba zamazwe ngamazwe. Ngizwe kulobaba lapha owakomoya umbuthi usetsholo ocho ozwakale sola abasakazi esola abasakazi baka Studio 7 kanti ke abasakazi baka Studio 7 basakaza izinto eziphathelane leZimbabwe nothi lamanye amazwe kungachaphakela ye okwamanye amazwe kodwa akusiwi injongo eka Studio 7 ubaba lomela kuzwisise izwe sola ngabo Trump ukuthi o Studio 7 abasakazi kabasitshela ukuthi Trump babesalelana ukuphuma uyakhulume ngecorona akhulume ngeAIDS wathi wathi hayi kayisinjongo baba eka Studio 7. Studio 7 ikhangele kakhulu inhlupho indaba zeZimbabwe njengoba ilizwe lethu likhanya lingcole kangaka ukuthi singalilungisa njani singenze njani baba ukuthi ilizwe lethu lize libe lihle lihlambuluke libuswe kuhle. Injongo ka Studio 7 loko kwabo corona ukuthi o China corona lawo AIDS wathi o Trump bafuna ukubusa umhlaba wonke asomlando wabasakazi lawo nxa ulwakho kwaziyo kufake emsakazweni abantu bakuzwe ungayingxenye labo kabakwazi njengawe ukuthi kungani ngoba lokho kusenhliziyweni ka Trump ukuthi yena wayefunani. Ngiyabonga basakazi nabalaleli.
Salubonani bantu beStudio 7. Sibonga sami ngondlovu nila eGoli. Hayi, kuyazwakala konke khona lokho okukhulunywayo kuStudio 7. Njalo siyabonga emsebenzini elisebenzayo lisiphakelela ngendaba lezi lisiphakela zona. But into ebalulekileyo nje ukuthi bekufanele ukuthi kubonakale ukuthi uEmmerson Mnangagwa yishwenga isiqiniseko sokuthi nje kuba yibo abakuqala bafanele ukuthi betholele injection ye-COVID-19. Siyazi ukuthi kukuza be-1 udokotela oyabe bahlaba, but bekufanele kube labanye odokotela abafika 4-5 abazabe khona apho bemake sure ukuthi bambonile na babonile na behlatshwa le injection na. Bangayenza phela abantu bathi bahlatshiwe injection le ye-COVID-19 kati abahlatshwanga bebelobunye ubukhonyovu obayenzayo oba into eyenza sitsho kanjalo asisabathembi aba bantu bezalo ngendlela abahlukuliza ngakhona abantu bemathebeleleni khona manje induna umaduna ibifanele iye la isitshile emhlabeni yebeka lapho kulamaqhawe khona ngendlela ukuthi ngeyamathebeleleni kuyalila abantu bezalo kusho ukuthi zalo labantu bamathebeleleni angeke kufe kwazwana lula noma sizama ngayoko indlela. Hayi siyabona ukuthi upresidenti lo njalo saqina kakhulu nge-COVID-19 akasaqini ngezomnotho lokuvula umnotho lokuvula i-lockdown seleke kuqinisela kodwa lokho evalile lezikolo uvalile manje kuyasicindezela lokho kuvala izitolo kuvala lamashopu lamakhampani abantu bengasebenzi bevele bezihluphekela sokusiba wesi ngwanisesenyaweni lakho lelo bevele liyenza ama-80s legugrawondo owayevele sibulala kanjalo sebuyele back to yabona.
Yeah. mthembu mthembu olinzani mthembu siyaphila dube ukhuluma lo ndlovu Clifford la seguli ethembisa dawuke tsholotsha esigabeni sakonkunzi ngithi mphawule lana ngendaba le abafana laba abayenza ukungezwa la egoli la le mpilo esithe yasuka la hayi impilo asikuthi impi yokuhlasela abantu bangaphandle hayi impi nje yezigebenga zodwa impi yezigebenga zodwa sompi esingayithatha sithi ngumvukela wokuvukela abantu bangaphandle hayi akunjalo avele nje abantu basenatale amazulu balokulwa bebodwa kuthole kusilwa abantu basemsinga labakwesinye isigodi bengabakhona lapha eSouth Africa bodwa so ayenge sikubize sithi ngumvukela wabantu bangaphandle so manje lapha balwa lezigebenga lezi ezangale eZimbabwe ngithi mphawulanyana makuyikuthi lingadinga ukuthi ngiphinde mphawulo kunihayi ngaphawula ngingabe mude kakhulu ngiyabona
hlaba abantu luhle sibili basabana siyalwamukela kodwa besicela ukuthi lolu hlelo lungakhangeli hlangothi njengalokhu okuvame nxa kuphiwa izikafu zezanuphivu njalo sikhangelela ukuthi abantu bonke nje baphathwe ngendlela elingeneyo futhi enye into engasihlukumezayo ukuthi leli Jackson asizwanga ukuthi lapha ekhaya balihlolile yini ukuthi liyancedisa yini uhlobo lomkhuhlane lo we-coronavirus entsha etholakala e-South Africa njengobana bethi lowo mkhuhlane usungenile lapha asikwazi ukuthi iyancedisa yini kumbe kuphongwenza nje kuphela izaba lokuthi kuthi abantu bahlabile kungalalutho lwenzakalayo kodwa lo mhlelo hayi siyalamukela ngapha intaba zinkulu ayigadathi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzolo wakwele Nigeria uphakathi kokuthokoza kulandela ukutholakala kwabafundi besifazana abafika phose amakhulu amathathu ekade bethunjiwe. Lebotswana selilandule imbiko ethulwe ngowake waba ngumongameli walo umnumzana Ian Khama eyokuthi phakathi kwenyanga eziyisishiyangalombili ezedluleyo kubulawe obhejane abalikhulu elilamatshumi amabili ngaphandle komthetho kulelo lizwe. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Umqondisi wogatsha lwabacuphi olwe-FBI umnumzana Christopher Rai uthi ziyazisanda izehlakalo zabelungu abedlulise amalawulo abahlasela eminye imihlobo egoqela abantu abansundu kanye labamhlophe abenza ubudlova eMelika i-domestic terrorism. Urai uveze lokhu izolo ngesikhathi esipha ubufakazi phambi kwedale lephalamende iCongress mayelana ngokuhlaselwa kwaleli dale ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump mhlaka 6 ngozibandlela. Urai uthe njalo ngobufakazi abalabo akekho omunye owaphatheka kudlakela lolu ngaphandle kwabasekeli bakaTrump. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Esikubona thina kuqakathekile kakhulu yikuthi iCongress, iSenate, lelo House ba-serious ngokuthi udaba lolu olwenzakala mhlaka 6 lungaphindi futhi lwenzakale and ba-make sure ukuthi bonke abantu ababe involved kuleya insurrection bayathonisiswa enkantolo njalo kumele kube kusebenze njenge esingathi deterrent kwabanye abalezifiso ezifana lalezo zokwenza umvukela ku-government ukuthi ukuthi hayi cha ama institution awala awe democracy awala e America aqinile kakhulu ukuthi into ezinjalo azingeke zivumeleke njalo futhi azingeke ziphumelele. So thina sithi hayi u director uzibambe kahle nje okungidanisileyo ukuthi kulokho kulama senator ama Republican angafuni ukuvuma iqiniso lokuthi kwakuyinza reaction ubusizwa ngendlela ade bebuza ngayo ukuthi abanye bazama ukufaka iblame kumabandla afana labo Black Lives Matter labo Antifa besenza ungathi kuthiwa yibo abaqala bemvukela ukwenzela ukuthi bangcwelise uTrump. Kodwa yena uchila ukuthi hayi bona so far ama investigation abawatshengisi ukuthi kungabe kunjalo.
Isimo zwenjalo esithi izehlakalo zokuhlaselwa kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo ziyazisanda eMelika. Kanye lalokho kuthiwa yi-domestic terrorism enziwa ngabamhlophe, ungathini ngalokho?
Inkinga ye-white supremacy le yenziwa ukuthi abantu abafana lo former president uTrump bona bavele bakampena from i-campaign yakhe ka-2016 wawubona nje ukuthi i-campaign yobandlululo olufaka abantu abesilungu phezulu kweminye imihlobo, and I think ama-radical ama-white supremacists athathe i-advantage yalokho aseqala ukusebenzisa ukuthi bahlukumeze eminye imihlobo. Siyazi ukubana amagrupu afana labo Oath Keepers, labo Proud Boys, ama white supremacy groups lawa azimisele wona ukuthi aqhubeke destabilize isizwe ukwenzela ukuthi umbuso kaBiden ungaphumeleli. Siyazi ukubana sebebizwa ngokubana ngama domestic terrorists. So I think also kufanele ukuthi kwenziwe ukuthi iCongress yenze umthetho, ngoba okwamanje uma ngilalela udirector weFBI ungathi umthetho khona ngowama foreign terrorists, awukho umthetho oqinileyo okhangelana le domestic terrorism. So ama white supremacy groups lawa siwabona esenza yokuthiwa yi-domestic terrorism. So I think iCongress kumele kunakelele konke khona lokho, iqala ukumake sure ukuthi ifake imithetho eqinileyo against i-domestic terrorism elama sentence amade kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangalinge bazame ukuthi bajoyine ama
umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe.
Children, or even lions fear him. Growing in a neighborhood for such a long time that is filled with fear.
Black Heart Man ngubani Wailer qiba ke uhlelo lwethu lapho ehlabela kamnandi. Simkhothamela njalo sigalela imuli yakhe kulandela ukutshona kwakhe izolo. Abanengi abamaziyo lizakhumbula ukuthi ungomunye wabantu abasungula iqembu leBob Marley and the Wailers. Kwakunguye uBunny Wailer, uBob Marley loPeter Tosh. Kwaqala kwajona uPeter Tosh, kwalandela uBob Marley, ube senguye yedwa owasungula lelo qembu ophilayo, kodwa ke useshonile utshone izolo. Lala ngokuthula Jabi. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa mhla ka-15 kulinyanga, kuqala ngabafundi ababhala imihloliso kuthi abanye balandele mhla ka-22. Ibandla lezano PF lithi alisoze likhulume ngodaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla somsekeli kamongameli esichiwe ngumnumzana Kembo Mohadi emhlanganweni walo wePolitbureau namuhla. Umqondisi wogatsha lwabacuphi eMelika olweFBI uthi ziyanda izehlakalo zodlakela oluqondiswe kweminye imihlobo ngabamhlophe abedlulise amalawulo kuleli lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkosi.